lami ngibonge ijaheli dala o Chris Gande ngokusipha indaba za lamhlanje ngolimi lwesiNgisi. Ikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 4 ngompandula 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Abahlangana eSizulu Car Park koBulawayo bamatha betshengisela bephethe ama-placards abhalwe indiko yabo ethoyo ukuthi abavumelani lombono kamanisala wakoBulawayo okuletha engathi ngamamitha kuthiwa ngama-prepaid water meters awokujusa amanzi.
Izakhamizi zakoBulawayo ezifika amakhulu amahlanu zitshengisele lamhla zisola uhlelo lukamunicipala olwama-prepaid water meters.
Kuqakathekile ukuthi ama-journalist abefundiswa lapha lalaphana ngokuyakwenzakala ezintweni ze-research, ngoba thina ngokwethu singababhalo kuyakuzokufuna ukuthi laba abayenzayo umsebenzi oku-research babuye besifundisa ngokuthi mayelelane nge-HIV.
Abaphatheke kumkhankaso wezempilakahle bathi kuqakathekile ukuqinisa ukusebenzelana phakathi kwentatheli zindaba labacubungula phezu kwegciwane lengculaza lapho kudingwa umuthi wokuqeda lomkhuhlane. Kuhlelo lwe-Woza Friday lamhlanje silensizwa ehlabela izokholo uFidus Sifanda osethule idlalate lakhe lesihlanu ehamba leqembu lakhe le-Ofakazi Gospel Group. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zedolobho lakoBulawayo ezifika amakhulu amahlanu zitshengisele namhla zisola uhlelo lukamunicipala olokufaka ama-prepaid water meters amanzi ezindlini. Ukutshengisela lokhu kuqoqwe zinhlanganiso ezizimeleyo kuleli dolobho. Sixoxe lomunye wabakhokhele ukutshengisela lokho, umnumzana Meli Dube.
Namhlanje izakhamizi zakoBulawayo ziphume ngobuningi bazo. Kuphume abantu abazinkulungwane ezedlula ezinhlanu bayahlangana eSithole Car Park koBulawayo bamatha betshengisela bephethe ama-placards abhalwe imbiko yabo ethoyo ukuthi abavumelani lombono kamanisipala wakoBulawayo okuletha engathi ngamamitha kuthiwa ngama-prepaid water meters awokujusa amanzi. Besiya eStanley Square lapho kufike-ke kwaba le mbiko ethulwe ezinkokheli ezijiniyo zezinhlanganiso ezikhokhela lolu hlelo kumbe lo mkhankaso eStanley Square. Kwatshona-ke ilanga lonke abantu bekhona phana bekhuluma bexoxisana kodwa belandula besala besithi hatshi umbono lo kabawemukeli.
Ubona abakamunicipala lenelisile ukuhlangana labo na?
Abakamunicipala sesahlangana nabo kaningi-ningi, sesahlangana emhlangano eminingi-ningi, sesabathiyela ama-petitions, sesababhalela even lama-policy papers sabanikeza. Namhlanje ubungesimkhosi wabo, namhlanje bokungabantu bakoBulawayo kade behlangene betshengisela, sithemba babonile, sithemba bazwile, ngoba abantu baphume ngobuningi njalo betshengisela ukuthi hayi khathi esinabo sebeze baba layo information, sebelolwazi nokuthi uhlelo lolu luzabalimaza kakhulu.
Umnumzana Meli Dube ngomunye wabakhokhele uhlelo lokutshengisela kwezakhamizi zakoBulawayo namuhla. Asenelisanga ukukhuluma lomeya wakoBulawayo umnumzana Martin Moyo. Unobhala jikelele womanyano we-United Nations umnumzana Ban Ki-moon usekhethe unkosazana Fadzai Gwarazimba odabuka eZimbabwe ukuba ngumsekeli kanobhala obona ngohlangothi lwezomvikela olwe-security and safety. Unkosazana Gwarazimba uthatha isikhundla esitshiywa ngunkosazana Mbaranga Gasarabwe owaseRwanda ochiye lesi sikhundla ngonkwenkwezi esesiyathatha esinye kwele mali. UGwarazimba ubikwa ilolwazi olubanzi lobukhokheli njalo seleminyaka engamachumi amathathu amabili lanhlanu esebenzela ingatsha ezehlukeneyo ze-United Nations. Ufunde emakolishini ambalwa akwele Melika kanye lase-University of Zimbabwe. Simenzela amhlophe uNkosazana Gwaradzimba. Abaphatheke kumkhankaso wezempilakahle bathi kuqakathekile ukuqinisa ukusebenzelana phakathi kwentatheli zindaba kanye labacubungula phezu kwegciwane lengculaza ele-HIV ukuze lokhu kuphathise ekutholeni umuthi wokwelapha umkhuhlane wengculaza. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Lokhu ngokunye kokuvizwe lamhla ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano wokuqala we-Science Cafe owenzelwe ewoteleni ye-ambassador lamhla kuseni oqoqwe ngabenhlanganiso yentatheli izindaba eziloba indaba zezempilakahle eye-Health Journalists Association of Zimbabwe, HEJAZ, bemanyene labenhlanganiso ebona ngezokukhankasela indlela zokwehlisa ukumemetheka kwegciwane lokuqedwa kwengculaza umhlaba wonke jikelele eye-AVAC. Abaphatheke emikhankasweni yokudinga indlela zokulwisana lokusabalala kwegciwane enhlanganisweni ye-AVAC bathi lumanyano uqakathekile ngoba uphathisa ekuthini intatheli zindaba zizwisise okwenzakalayo lapho kusenziwa imisebenzi yokucubungula ngaleli gciwane. Bathi zingatholiswa ulwazi olwaneleyo intatheli zindaba kuzaphathisa ekuthini zanelise ukufikisa umbiko oyiwo kuzulu laye azwisise ukuqakatheka kwemisebenzi yokucubungula lokudinga indlela zokuqeda udubo lwegciwane lengculaza. Umnumzana Thabani Dube ngomunye wamalunga e-board yale nhlanganiso yentatheli zindaba eziloba ngezempilakahle eZimbabwe eye-HEJAZ. UDube uveze ukuyithakazelela imihlangano yalolu hlobo.
Uzabona ukuthi kuqhakathekile ukuthi ama-journalist abefundiswa lapha lalaphana ngokuyakwenzakala ezintweni ze-research ngoba thina ngokwethu singababhalo kuyakuzokufuna ukuthi laba abayenzayo umsebenzi oku-research babuye besifundisa ukuthi mayelelane nge-HIV ikuphi okuyenziwayo okudingisiswayo ukuthi singaliqeda njani umkhuhlane lo we-HIV.
Ziyasilela ezinye zalezi ntatheli zindaba lapho ziloba okuphezu kwengculaza legciwane kungakho abe-HEJAZ bekubone kufanele baqhube imihlangano yalolu hlobo ukuze kuvele ukuba ilizwe likusiba ngasiphi kwezokucubungula, kuveza uDube.
Ngoba ukulwisana ngomkhuhlane le njengamaphepha sikukuthi thina sime eceleni, hhayi ngoba thina lathi singama-stakeholder so sithi asibeni sonkeni silwise umkhuhlane le sisonke njengelizwe. Ngoba ukulwisana ngomkhuhlane waso msebenzi wenkhulumende kuphela kumbe walaba abalaphayo, ngowethu sonke nini. So kuyakufunakala ukuthi sibe sifundiswa sitshele ukuthi ikuphi okwenzakala ukuze sifundise abantu babekwazi ukuthi ngakuwukuthi kule programu enje babehamba bekhululekile bephatisipeyitha kuma-researches lawa.
Abaphatheke kwezokuqhutshwa kwenhlelo zokucubungula ngezegciwane lengculaza kanye lemikhankasweni yokwamukelwa kwempumela yalokhu kucubungula labo bathi kuqakathekile lokhu kusebenzelana. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umbukiso wezokuthengiselana uqale lamhlanje eMessina kwele South Africa ongenwe ngabesifazana abaqhuba amabhizimusi amancane kwele South Africa laseZimbabwe usutshayelwe ihlombe ngokupha abesifazana laba amathuba okuthuthuka kwezamabhizimusi. Kulabesifazana bedlula amakhulu ayisithupha abakulumbukiso bebukisa imisebenzi yezandla etshiyeneyo. uBenedict Nhlapo uyalandisa.
Abesifazane abaqhuba amabhizimusi amancane eZimbabwe lakwele South Africa bebethe gwaqa emesina lamhlanje bebukisa izinto ezijeneyo abazenzayo. Iningi labavele eZimbabwe bebukisa ezibazwayo, ukudla kwesintu, izikhwama zabomama, ingubo, izigqoko, nokuningi okwenziwa ngezandla. Unkosikazi Lucia Matigi odabuka eBedridge ngomunye wabesifazana abebekulo umbukiso. Yena ke uthi ezibaziweyo azelazo ezigoqela izitsha, izinyamazana lokunye okwenziwe ngesihlahla somvagazi bekuthengwa njengamakukisi ebusika.
Yenthokoze kakhulu ukubuya la kuzothengisa. Uthi ukuthengisa kwami zagcina abazukulu bami, gcina indoda yami, lami lami futhi ngizigcine ukuthi ngingathola ukudla. Angizela iduko kakhulu pokuluphala ngile kwami, ngingahluphi abantwana kuthi imali imali. Ngiyazigcina ngedwa.
Ngakwelinye icele, imvunulo yesintu, izinto ezihlotshiswe ngamangqongqo, izilimo, ukudla, amasofa, lokunye okufanayo, yikho bekugcwele lapho obekubukisa khona omama bakwele South Africa. Unkosikazi Lona Rapo usuke Rustenburg waze wayawela emesina elandalo umbukiso.
Simeltisi glass, then from there sithatha lawo mabits ya connector, senza ama necklaces, bracelets, ama spoons, now siya decorator, senza into eziningi njenge glass, asilahli lutho. Ngiyajabula kakhulu ukubonana nabanye abenza enye ezinye izinto, yabona ukuthi yebo abafazi ya namhlanje kusho ukuthi hayi siphuma phambili.
Ulapha phathi intambo besifazana abahlanu abangenela umbukiso ngelanga lakuqala. Umphathi intambo wezamabhizimisi asakhulayo lezamakopa, unkosikazi Stembiso Nyoni, ubethabe manzi te ngokuphumelela kwalo umbukiso.
Sithokoze kakhulu, kuhle lokho kwenzakalela. Kuyatshengisela ukuthi omama amakhosikazi bangazimisela ukwenza ulutho luyaphumelela. Kwaqala ngathi amaminista sibathathu, and then manje so sesijoyine ngabanye.
Usowabo wakwele South Africa unkosazana Lindwe Zulu laye uncume kakhulu lombukiso.
Siqala into enkulu ezokhula ibe inkulu, ngoba phela sibheke ukuthi omama kufuneka nabo sibayise phezulu so that imisebenzi yabo abayenzayo bakhule nabo from a financial point of view. Bangasali balokhu benza into ezincane ezingeke zibayise ndawo, kodwa ke i-economy yamakhanti wethu wethu abe ekhula.
Umphathi ntambo ogatsha lwabesifazane lentuthuko ezabelo unkosazana Nyasha Chikwinya, lomphathi ntambo obona ngezezabelo unkosikazi Shivai Mahofa, labo bebekhona kuvulwa lo mbukiso. Lo mbukiso uzaphela kusasa, kanti labo mama bathi lokhu kuzaba isiqalo sokukhula kwamabhizimusi abo amancane esiba makhulu. Imele Studio 7 emesina kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Isizalwane zeZimbabwe zidlana ingqondo ngokwethulwe ngomkhokheli weMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai othi sesifikile isikhathi sokuthi abantu basukume batshengisele insolo yabo kubandla leZANU-PF ngomnotho olokho odilika ngamandla. Abamabandla aphikisayo bathi okhuluma kuhle uTsvangirai, kodwa abeZANU-PF bayawasola lawa mazwi. Ukuze sihlaziye udaba lolo sixoxele umnumzana Clement Moyo olwela amalungelo kaZulu lo mnumzana David Ndlovu okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF. UMoyo utshele uGibbs Dube weStudio 7 kulingxoxo ukuthi loba uTsvangirai ekhuluma okuzwakalayo kunzima ukuthi abantu batshengisele esitaladeni ngoba besesaba ukugangadwa ngamapholisa.
Into ayikhulumayo wonke umuntu ophila under normal situation angayisupporta, but eZimbabwe siyakwazi sonke ukuthi i-peaceful demonstration ivunyelwe kuphela ku-constitution, kodwa iZANU kayivumeli. Yile shuwa lokuthi abantu bangavele bahambe bayedemonstrator bakhona abazalimali, ngoba khonokho ukuthi batshengisele umhlaba ukuthi kule problem eZimbabwe iZANU kayikufuni. angazi ukuthi bathi kuzaze kuphethe ngani loba kungaze kube kubonakala kuphokubi kakula into abayenza ngakho ngoba sibona bonke abantu sibazi ukuthi lo wenza lokhu lo wenza lokhu ababotshwa kabenziwa lutho so kutshengisela ukuthi into izakontinua yikho khona kho zokusenza ukuthi abantu bathi kathi manje senze njani ngasiphumele estreetini kodwa kuyingozi lokho
Baba Ndlovu ngena khona
ama-peaceful demonstration bayana senzakala abaningi ezimbabwe maningi senziwa abantu be-apply permission and ambona ukuthi likhona ilizwe zethu mina ntanambukela even e-America khonapho ntanambukela e-Britain ntanambona amapolisi ithuphala labantu abanzi ama-demonstrations and into enginanzelayo ukuthi even yena utswankira yesitho njalo yena kangeni uma-demonstrations nala abantu abakabangeni uma-demonstrations nala manxa sinama-issues siyakhuluma ezimbabweni manxa i-government yehlulekile siyayi-remova kune-external election
nato kudaba moya
lokho yinkulumo ukuthi singayikhupha kune-general election ezimbabwe akwazi kuye le-election into evele ikhona emhlabeni ukuthi lubabo khona uzabe usazaye kufa kakasi kayekeli ukubusa
Ndlovu ngizongani uyakuthunuka la
kuthiwa bayaku-participate ngo-2013 ma-elections ayengithi babengavumelana kodwa-ke ba-participate ama-elections you can't participate in election nxa usudliwe usithi hayi ikhetho lingakhondanga
into esuke ibe mbi babadube yikuthi uyabe ungakhangelanga izanu lezenzo zayo kuphela uyabe ukhangele lokuthi ufuna ukunceda abantu bakho sithe ngenye ngizabanceda akungitshela ukuthi nxa umthetho usithi nginika leli phepha ukwenzela ukuthi lami ngibe le ndlela yokuthi ngazi ukuthi ngihamba ngendlela eqondileyo wale ngabomo wale lasibi sokuthi usiwe ekhoti ngokulalawo mandla
utshwankirayo engu-prime minister eyiminista yokugamini nxa into zengihambaandithi he was part of igamini laye wona
lapho sizwe umnumzana David Ndlovu okudalele Central Committee yabandla leZANU-PF lomnumzana Clement Moyo olwela amalungelo oluntu bebexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7. Ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umqondisi wogatsha olubona ngezempilakahle kumanyano we-United Nations High Commissioner for Refugees usekhuthaze inhlanganiso yamazwe aseYurophu ukuthi yamukele lokunceda iziphepheli ezibalekela impi lendlala emazweni azo ezingaba zinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 200,000. Umnumzana Antonio Gattas uthi ukhulumisana lamazwe aseEurope ngohlelo lokuphathisa iziphepheli ezele zizatho ezimqotho. Amapolisa kwele Thailand abika ukuthi undoda obotshwe ekuqaliseni kwaliviki esethe somlando wokuthiya ibhomba elidubuke labulala abantu abangamashumi amabili emngceleni lele Cambodia kukhanya engayisuye ongabe ethiyele libhomba. Incwadi kwezokulima sesixwayise abalimi ukuthi balime izilimo ezingadinga amanzi amaningi ezinjengamabele kulandela umbiko wethu lwe-inhlanganiso ebona ngezomkhathi elizweni i-Meteorological Services ekhomba ukuthi akusoze kune izulu elinenge elizweni lonyaka. Enye yalezi ngcwethi umnumzana Mandla Nkomo utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi kumele kulungiselelwe ukulima kuseselesikhathi ukwenzela ukuthi kube lesivuno esithe xaxa.
Into esokufanele ukuthi uhulumende axwayise abantu ukuthi enhlanyelweni abazayisebenzisa bathathe lezi nhlanyelo eziphangisa ukuthi zivuthwe njalo bakhuthaza abantu ukuthi bahlanyele into ezifanana lamabele labonyawuthi labophoko abangafuni izulu eliningi mthetho wazo ngoba kuzasiza ukuthi at least abantu bathole ukudla okweneleyo lonyaka. Enye into engiyibonayo ukuthi uhulumende kufanele I make sure kumbe ananzelele ukuthi into ezifanana labonhlanyelo labo-fertilizer zitholakale ngesikhathi ngoba siyazi sonke ukuthi izulu akula muntu olilawulayo ukuthi linongakanani kodwa esingakulawula thina njengabalimi ukuthi siyazilungiselela okungakanani into mina engathi uhulumende kufanele ayenze le.
Lokho kunye ke sikuzwayo ukuthi kusetshenziswe okwemayezini okwecloud seeding lokwabo conservation farming khona kungabe kulungele eZimbabwe yini?
Into emboni ingasiza ikakhulu ukuthi nje abantu babe lokudla emzini yabo esingathi household food security khona kwe conservation agriculture. Ngoba lapho engiyibona isetshenziswa khona iyasiza kakhulu ngoba iyananzelela ukuthi abantu behlanyele umumbu, behlanyele indumba, behlanyele lokunye ngendlela yokuthi kuza amanzi lawa azatholakala ngezulu elondolozeke izilimo zize zivuthwe. Kodwa indaba zokuthi sihlanyele amayezi ngibona ngani indleko zakhona sizaba zinkulu kakhulu ngoba kufanele umuntu akweza indiza mchini emayezini khona lokuthi eqala ukuhlanyela kubiza imali. Into esidlule esingazenza ilezi engizivalisileyo mina ukuthi abantu bahlanyele inhlanyelo eziqondileyo lokuthi njalo besebenzise into esifana nale conservation agriculture.
Lo ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima. AbeZimbabwe ke baqhubeka bebalekela kwele Botswana ngobuningi besiyadinga indlela ezingcono zokuziphilisa. Kodwa sebethola iGaborone ingayisiyo Kenani abakade beyicabanga ngoba bezithola begxotshaniswa ngamapholisa njalo bethola inhlawulo ephansi. Kubika uMartin Ngwenya.
Umnumzana Taimon Moyo saselijaha elisaqinile njalo lihambela phezulu wasuka kobulawayo nyakenye elubhekise eHaburon uzodinga okungafaka ukudla etafuleni kodwa akutholayo ayisikho ayikucabangela. IHaburon ekade eyizwa ibatshazwa abangani bakhe njengedolobho lolujulobisi lilakho ukunika ameva. Uvuka ekuseni esiyalinda esitaladeni ukuze azibonakalise kulabo abadinga ukuncediswa ngemsetshenzanyana ezindlini.
Hayi, impilo inzima nje side brothers. Sometimes siyavuka ubhizi ugijimela kwelindele isipano sifike usiswele phinde ubuyele futhi nzima. Sometimes ugijima futhi uthole isipano ufike laphana usisebenze vele.
Uqhubeka esithi akulangenye indlela abangayekela ukuvuka besiyadinga umsebenzi behamba emango emide ngoba umcabango wokubuyela ekhaya ufana lokucabanga ukuzibophela.
Akuntu uphindele ekhaya kaba kunzima futhi le akulingela msebenzi ungelani tshona uhlezi nje kuphela uyabule emuli labantwana lo renti fuze beyesikolo. Fuze la mendlini ngidle, fuze ngiqoke mina labantwana, akubele ekhaya kaba kunzima futhi lapho.
Umngane wakhe umnumzana Melusi Ndlovu uthi laye ukubuyela ekhaya akwazi ukuquma engqondweni yakhe noma nje eBotswana kulukhuni. Uthi noma nje kuye kungcono usebone ngamehlo akhe ukuhlukunyezwa ezandleni zabo eBotswana labo mthetho.
Ubona amapolisa alumele imali uthume uzohola. Umuntu ayebiza message to beyasebenza abasesithi imali ayisabuye.
Omunye weZimbabwe uThandanani Sibanda yena osanda kuthola umsebenzi ngemva kokudonsa ngefarisi okwesikhathi eside uthi labelezithubha zemfundo labo abalenye indlela ngaphandle kokudinga imisetshenzanyana yokuziphilisa. Uthi kunzima ukuthola umsebenzi olesithunzi ngoba labeBotswana bekhala ngokuswelakala kwayo.
Tule zetifiketi zakhe ulayo yonke into kodwa umsebenzi awukho. Engahamba sibili inyanga lezinyanga edinga umsebenzi kungelanto evukayo.
AbeZimbabwe bathwele nzima ngoba bebhekane lokuhlekwa kanye lokukhanyelelwa phansi ngabeBotswana abanye besithi babajontshela imisebenzi yabo. Umpho Matala oyisizalwane seHaburon uthi noma nje abeZimbabwe baluncedo inani labo litsho ukuthi labo baswele imisebenzi bagcine bengena ekudaleni amacala.
You know, as Botswana, we are so interested in helping these people, but
the numbers are increasing.
Inyanga esanda kwedlula sezibone inani eliningi elivela eZimbabwe lisanda kulandela ukulahlekelwa kweningi imisebenzi lokuma kubi komnotho. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabrondela Botswana.
Imidlalo yeligi ihlaba ikefo kulimpela viki. Asizweni uJoseph Njanji elandisa.
Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe lizadibana neqembu elimela ilizwe leGuini ngesonto enkundleni yeNational Sports Stadium emdlalweni ozatshengiswa kumabonakude weSuperSport. Lesi sehlakalo sokuphuma kumabonakude sibikwa salethela inhlanganiso yezifa inkulungwane ezingamashumi amane zamadola aseMelika okuyimali engaphathisa linhlanganiso ukuba ibhadale yabadlali bona ababikwa bengazange bephiwe imali zabo ngemva kokudlala leqembu leMalawi emdlalweni wokuqala wesibaya sikagroup L wona ophele iqembu leZimbabwe linqobe nge-1 kanya. Amalungiselelo alo mdlalo abengekho mahle kungenxa yokuba abadlali bephuze ukufika elizweni, lokhu ngoba inhlanganiso yezifa iphuze ukubathumela amatikiti ezindizamtshina, ikanti kube losuku lapho abadlali abake baswela ukudla okuyinto ephazamise inhlelo zabo zokuzilolonga. Iqembu leGini linqotshwe nge-1 kanya liqembu leSwaziland emdlalweni walo wakuqala, okutsho ukuba lawa maqembu angena kumidlalo yangempela viki. Iqembu leSwaziland leZimbabwe kuyiwahlezi phezu kwenkalane yemiklomelo. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Woza Friday lamhlanje silensizwa ehlabela izokholo uFidus Spanda usethu leyidlalatela ke lesihlanu ehamba leqembu lakhe leOfakazi Gospel Group. Izinyembezi iyo ephiwe isihloko sedlalade lona elilengoma ezilithumi lambili.
Izinhlungu zeminyakazi yokholiswa uJehova.
USpanda insizwa edabuka empandeni njalo uthi ungene kwezomculo wegospel ngoba ekhulele ecaweni.
Kusho ukuthi ezokholo ngikhetha ukuzihlabela ngoba ekukhuleni kwami vele ngikhule ngumuntu nje ophakathi kwesonto noma ngento phakathi kokukhona.
Idlalade likaSpanda liphekwe lavuthwa njalo enye yengoma ezishisayo yile ethi Dilizani.
Dilizani.
Lale njalo ethi uma sivuma.
Uma sivuma matala.
Asizweni uAbahambayo.
Abahambayo. Abadlulayo. Abahambayo. So binde sbonane. Abahambayo. Abadlulayo. Abahambayo. So binde sbonane.
Amanye amadlalade kaSpanda abalisa elakuqala elithi sihamba noJesu, elesibili elithi uJesu uyeza, elesithathu ziyeza insuku, elesine lithi abangcwele, kuzothi leli elesihlanu uizinyembezi. Njengabahlabeleli abanengi uFidus Spanda ukhala ngepiracy njalo ukhuthaza abalandeli ukuthi bathenge amadlalade akhe eqiniso hathi abazwa izigilamkhuba.
Kusho ukuthi manje ngenxa yamapirates besinokupromota, kodwa umuntu uyabelifuna uyakwazi ukumfonela. Nanjalo nalapho masithesa aba namaconcert nakuba kuSpanda kula abangakwazi ukuwathola khona.
Abafuna ukuthintana laye umhlabeleli uthi nanzi inombolo.
Ya, kusho ukuthi inombolo zocingo bengamhamba kizo lezi u-061 708 5491.
Uspanda usebenza kakhulu lomhlabeleli wezokholo uSpanjana Junior njalo ngempela viki bazakwenza ama-concert okudinga imali yokwaka i-crash le-clinic kombimba. USpanda uphuma enkundleni ngale ethi uJesu ngumalusi.
UJesu wami ngumalusi yena.
Siyabonga jayelidala Fidas Spanda esabela ke kamnandi esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Libe lobusuku obuhle.